Amalungu ekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele ephalamende avakatshele idolobha leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale yizakhamizi kaWard 5 ePiscop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi, impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi. Sekuyiminyaka elithumi uZulu aphiwa indawo zokwakha ePiscop North, kodwa iningi lokhu libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi lezinceda ehlathini. UNkosazana Duduzile Masilela yisakhamuzi sikaWard 5 njalo landisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo.
Ama-stands awe-North esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaseviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, sewer pipe, akula manzi. Kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangaye. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu sebesebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi.
Lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi, impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi umasipala waleli dolobho uthethe lumkhuba kuhulumende wokwakha amahlayana nje.
Ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu. Yabe sizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini. Uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi, kodwa ungahamba khona ukuze nezo ndawo namhla uyadingiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani.
Igula ledalele ephalamende belikhokhelwa ngumgcini sihlalo walikomidi uNkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu. UMnumzana Mthokozisi Mpofu omunye wabakulikomidi ongumeli wesilobele edalele ephalamende webandla leZANU-PF ude kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomansipala.
Bekungala kukhulumisana kuhle phakathi kwama-resident lama-councillors ukuthi babone iway forward ukuthi kuyini. Kubuye lapha sakhulumisana labantu sababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kube le-service delivery, kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi, ezingalamathoyilethi, ngoba kudalana imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso izenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi, ngoba amanzi yimpilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Piscop zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi ngayoxazulula selesiye kupheleni, ngoba selile minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokhu esivumeleneyo singakulandela, sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo ngaphela.
Umasipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eblanket mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, uMnumzana Ukukhanya kweNkosi Mkandla yena obe esetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo utholakale ngelacala. Ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona nabe livele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowawo mantshi ungithole ngelacala. Akudliwa, akugqokwa i-uniform yejele yona ngokwayo ngamabhenka nje, abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Isitshwala sejele siningi kakhulu, kodwa into engekhoyo isitshebo, umfusho wespinashi lendumba nsuku zonke akutshintshi, ngaphandle mhlawumbe inkomo kahulumende izivele ibisiphiwa amabhantinti.
UMnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo ugwebe uNcube ukuhlala iminyaka emithathu esejele, kodwa wesula iminyaka emibili esithi uNcube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. umnyaka owodwa wesule ngesizathu sokuthi unqube uzasebenza ungelambadalo okwamahola ngamakhulu ayisiyagalombili lamajuma amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisa eGwandam. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.